Disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokulomunye osetholakele legcikwane le-coronavirus eHarare osokwenza babe lithumi lasithobaminwembili elizweni i-18 abalegcikwane le-coronavirus. UZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela isinqumo somthethwandaba.
Njengoba nje abantu bezisebenza 95% abantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi gapha abantu izimali, gapha abantu ukudla, impuphu, amanzi, njengoba sikubonayo kwamanye amazwe.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sesiqanise sayafika ku 676%.
Inflation ithu ukuthi uyabe ulama goods amalutshwana, so ama price ayakhwela.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama usebike ukuba uyamsekela owayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulumsakazo. Kulomuntu otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare ongaqanjwanga iminyaka yokuzalwa kumbe ubulili bakhe. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo ntambama, kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu abahlolwe igcikwane leli izolo eHarare lakoBulawayo. Sokulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abalegcikwane leli elizweni. Kulandela isinqumo semthethwandaba izolo esokuthi amapholisa engachayi kumbe ukuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, abakhweze lolu daba edale bakhuthaza umphakathi ukuthi abike abephula lesi sinqumo ukwenzela ukuthi sihlonitshwe. Omunye walaba abakhweze lolu daba umnumzana Mfundo Mlilo olwela ilungelo loluntu uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunenge okuphathelane lalolu daba.
Besisemthethandaba sisedale le High Court lapho akade sile ngathi besilamacala kumbe singathi ama case amathathu esiwabise phambi kwe High Court. Udaba lokuqala belukhangelane lokuthi amapholisa bayahlukumeza abantu, bayachaya abantu, bayachisa ngathi izinto ezithengiswa ngabantu ngesikhathi se-lockdown, ngathi isikhathi se-COVID. So siyathaba kakhulu ukuthi idala elikhulu le-High Court selikufake kwaba mqoka ukuthi amapholisa gabalawo amandla ukuthi loba umuntu nje engelasizathu sokuphuma kakumele ngabamchaye, kumele bamthathe bamhambise ejele kumbe abhadaliswe ifine yokuthi uphumeleni engelasizathu. Njalo siyakhuthaza abantu kakhulu ukuthi hayi, kahlale nini endlini, siyakwazi ukuthi kunzima, kahlale endlini ngoba lo mkhuhlane uyabulala abantu. Udaba lethu lwesibili beludaba lokuthi labo abasebenzayo amanesi lamadokotela kulezi zinto eziningi okumele uhulumende azifake izinyama maski lokunye okuningi. Ikhothi ikhulumile ukuthi uhulumende kumele athathe ngathi imizamo yonke yokuthi abantu laba baphiwe lezo zinto ukuze nxa besebenza bangabanjwa yimkhuhlane. Udaba lwethu lesithathu belukhangelane lokuthi njengoba nje abantu bezisebenza 95% abantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi gapha abantu izimali, gapha abantu ukudla, impuphu, amanzi, njengoba sikubonayo kwamanye amazwe. Uzathola ukuthi amazwe anjengabo America, South Africa namanye amazwe amaningi, abantu bayaphiwa izimali, bayaphiwa ukudla. E-Uganda sibonile abantu bephiwa ukudla, gapha abantu imali, gapha abantu ukudla, gapha abantu amanzi, kwenzela ukuthi abantu bakwanise nje ukuthi bahlale endlini balandele i-lockdown efakwe nguhulumende.
EleZimbabwe libona ingani imali ingalithatha ngapi yokuthi ifeze konke lokho?
Uhulumende ulayo imali yokupha abantu, i-Department of Social Welfare ilayo information yonke leyo ukuthi abantu abangakwanisiyo ukuziphilisa bangaki njalo bangapi. Uprofessor Mthuli Ncube, uminister wefinance, uphendulile ingathi esingathi i-responding affidavit kugwalo akade siluhambise court wathi imali balayo kodwa basayingathi basafaka ngathi ngama $200. So thina esikudingayo ukuthi kube lo mthetho ofosa uhulumende ukuthi atshe ukuthi abantu bazaphiwa imali. Ngoba nxa kungela mthetho yikho lapho sibona khona ukugcina abantu sebephiwa ngezepolitiki ukuthi wena ungwezani kumbe ungwe-MDC uyaphiwa njalo kawuphiwa. Wonke umuntu angabe seGwanda, angabe seBhinga, angabe ngapi abekwazi ukuthi yena kumele aphiwe okunganani.
Amapholisa lamasosha engekela ukulalela isinqumo somthethwandaba ke.
Sekelo sombuso silezinqumo bengathi silama rights okumele wonke umuntu nje angahlukunyezwa ngamapholisa, angahlukunyezwa ngamasosha, kodwa abantu abaningi abakwazi lokho. So nxa sesihambe ekhoti saphiwa isinqumo sokuthi amapholisa lawa sekwazi ngoba i-case le lawo babe lama lawyer abo. Kulalo kuthiwa yi-personal liability yokuthi yena lo mpholisa okutshayileyo, yena msosha lo okuhlukumezileyo, personally nguye simbophisayo. So kuqakathekile ukuthi abantu bazwisisise ukuthi nxa amapholisa angakuhlukumeza, nxa amasosha angakuhlukumeza, kumele ubike. Zikhona inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, lezinye inhlanganiso eziningi-ningi nje ezikhona. So kumele bazwisise la amapholisa la amasosha ukuthi kunzima ukuthi umuntu angatshaya umuntu asoze sithule. Siyakhuthaza njalo amapholisa, siyababhalela amagwalo, sibakhuthaza ukuthi ngabayenze umsebenzi wabo, kodwa ngakukho emthetheni ukuthi umuntu achaywe ngokuthi uphumile endlini.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo, omunye wabakhweze emthethwandaba isikhalazo sokuthi kunanzwe amalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe livaliwe ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe kumbe i-inflation ngesiNgisi sikhwele saya ku-676.39% ngenyanga ephelileyo, sisuka ku-540.16% ngonhlolanja. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla amaningi kakhulu phakathi kwenyanga eyodwa nxa liqathaniswa lemali yakwamanyamazwe. Lokhu kutsho njalo ukuthi intengo yempahla iqonge ngesilinganiso esikhulu. UNtungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera, yena othi ngomumo okhona imali yeZimbabwe izaqhubeka igugudeka amandla.
Ukukhwela kweinflation lokho kutshengisa sobala ukuthi iZimbabwe dollar seligugudeka ngendlela esabisayo, umbe seliswela amandla ngendlela esabisayo. Ngoba inflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutshwana, so ama price ayakhwela. Yo i meaning ye inflation ukuthi i demand iyabe i high, so sitsho ukuthi into zangkhona ezokuthengisa ziyazini lutshwana, yikho i price ikhwela. So ukukhwela lokhu kweinflation uhambelana lokugugudeka kwemali yethu yalapha eZimbabwe, iZimbabwe dollar, lapho esibona ukuthi nxa siqathanisa ama rates especially awe parallel market, lapho abantu abathenga imali khona especially ama businesses, idollar belilahla amandla ngendlela esabisayo.
Njengoba ilizwe livaliwe okwamanje emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus, ubona isilinganiso se-inflation sisiba njani kuyiwa phambili?
Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kuzenza ukuthi inflation ikhwele njalo, ngoba sibone ama-price ekhwela ngokuphela kwenyanga ephelileyo. So ngibona njengani kuzenza njalo ukuthi kube lama-statistics azasitshengisa ukuthi inflation izakhwela njalo nxa esephuma ngenyanga ezayo, ngoba ukuvalwa kwelizwe kwaba ngokuthi abantu bengenzi i-business, kwaba ngokuthi kwehla ama price akhwele abantu begijimela ukuthi bathengise izinto zabo i lockdown ingakaqali so ngibona njengani yikho ukuzenza ukuthi inflation ikhwele
nxa ingaqhubeka iqonga iinflation kuyabe kuza kutshoni lokho kuzulu weZimbabwe ovelethwe lenzima
abantu bazaqhubeka basebunzimeni okwesikhatshana ngoba indaba le inflation kumele ilungiswe ngabakhokheli bomthulincube loba bomnangagwa kumele bayilungise ngokuba lama economic policies akhuthaza ibusiness ama economic policies pro poor ama economic policies are user friendly ngokubona kwami akula ama policies lawo khathesi nxa sikhuluma abanye sithi dog eat dog affair ngale business umuntu oyakhweza intengo ekwazi ukuthi intengo yempupu kumbe intengo yethukela ekwazi ukuthi uzayifuna leyo thukela so ngibona njengani sokumele uhlale phansi abantu bonke bahlale phansi babona ukuthi bengenza njani ukuthi bathayisana amakhanda ukuthi into le ye inflation ilungiswe kodwa ebantwini uthi ukuthi sizaqhubeka sisebunzimeni
umnumzana Masimba Kutjera ingcwethi ubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 eseharare Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazaqamba amanga bethi sokwengezelelwe amalanga okuvalwa kwelizwe kumbe amanye amanga aphathelane lalokhu bazajeziswa kalukhuni. Umnangagwa uthi ulaye amapholisa ukuthi acubungule udaba olusabalale ebulenjini oluthi sokwengezelelwe amanye amalanga okuvalwa kwelizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulezibotshwa ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezitholakale zilegcikwane lecoronavirus kwele South Africa. Leli phephandaba lithi kuneziphathamandla zamajele alelo lizwe ezingamachumi amabili lantathu i-23 lazo ezitholakale zilegcikwane lecoronavirus. Okwamanje ke asilaleleni amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakaza abahle be-Studio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNkepe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumeza indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile seyivalelekile okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one ndawo kungasonto elula kanjalo nje so aish hayi into yakhona iya affecta kakhulu impela ungadlala konke amakhadi labo draft nakho konke kodwa kusalayo hey kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi ngiyabonga laphana ngiyabulisa kibo bonke.
Hey, sanibonani Studio 7. Igama lami uSibusiso Machazi. Ngisacela namu uphosela yami audio isihlokoza. Yebo, emalangeni nje ngathumela iaudio iyadlala umsakazweni. Kodwa ke ngokudlalwa kwayo kungijabulisile bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo. So kuze kumanje angakatholi impendulo. Nendaba engeke ngayiphatha ephathelane lodaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Mzila Ndlovu, ubaba uHishman Ncube, ubaba uMoyo Mqondisi, ubaba uPaul Swela, Ninenkulumo engiqondanise kibo, angitholanga impendulo mhlawumbe kibo noma kimi kustudio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asazi. Kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semaNdebeleni. Kumanje kungathi into yangibona isizwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sekuyikubhubha komhlaba or sekuyikubhubha kwesizwe samaNdebele asazi. Sithela amakhehla. Thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yakwamphakathi siyawacela siyawancusa ukuthi lamakhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe naye zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde sizukulwaneni ngoba manje sibuthahathaha sihluphekile siyahlukumezeka yize izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike hlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama-WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi umakhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami ungajabula laloba mhlawumbe ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga Studio 7
salubonani balaleli be-Studio 7 ngibingelele kanye nabasakazi be-Studio 7 ngidayi mina igama nguPrince wakwaNcuba ngiyabonga umsebenzi wenu elisenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukulithola kumagagasi wonke sifinyelela ukuthi silibambe khona. Mina ikakhulu ngike ngiqondise kulendaba yase-corona esikhona kulezi nsuku. Ngiyabonga umsebenzi we-government impela ukuthi ekhipha amaphoyisa, ekhipha amasosha, ewafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha, egcine lokuthi abantu behlale ezindlini. Kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi nga laba bantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba bantu bahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesidayi woza ngapho lo mgano wempuphu uzothathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solution yeni i-government ezalayo. So bengicabanga ukuthi mina lawo masosha kumbe lawo maphoyisa kawanikwe leyo mishina kumbe imithi kumbe imishina yokutesta ede hambe ibhoda lapho ethusela abantu ephethe le mithi yokuthi wozaleni ngapha silicheke leyo corona ukuthi alilayo yini. Endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe benza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenziwa itende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani isolution engcono kunale isolution yokuchaya abantu belambile angeke uhlale endlini kudela
salibonani gabalabi usibasina ulawa yemakwekwe ndala old makwekwe hayi mina usehlizini yami dadla kungekho umuntu eyi-1 ithi i-COVID le isisithwalise isenzile okunye shuwa isenzile okunye indlala ezilapha ezindlini shuwa zisamanga uqonde iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki laliyezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane ohlileyo sibili nohulumende wathi hhayi bantu uvalelalalezindlini kodwa hhayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizamela yesiqala asiningi ukuthi siza kudlala shiwe ezindlini lapha kuzafiwa ngendlala yili qiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba nje ade siyavuya ekuseni ungakwazi uvele uza kudlani liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula bubelo yebo yomkhuhlane siwukhanyile sili kwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyenza ukuthi sokuthi abangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala abantu sho uhulumende wethu azange asicabange kubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu beziphila ngokuthi uphume uye kwenza lokhu uthole la ulisenti uphenduke uzothenga ukudla nabantwana wenze kathesi kuvalele endlini ukubonakala uphandle vele ngumsindo kuthi azabulawa ezindlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo nguPaul Mfaka Masuku phansi etshelo tholambe yakho na komsigana ke yeah hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID 19 i coronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqiniso yela lo mkhuhlane uyabulala awudlali coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi asilandeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni emakhaya ukuze siphephe ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyela ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo uma uyithelela labo abantu ohlala nabo naye mayephuma uyothelela omunye icorona iyabulala bakithi and ubunzima baloko ukuthi icorona yona ayifani neminye imikhuhlane ngathi ayifani nengculaza ngoba ilokunganini icorona ithelelana ngokuhlangana ngokuhlangana nje awusabona yebo hayi mngani wami nibambane ngezandla or nibambane esibhoraneni yakotshosa ithelelana kanjalo-ke icorona bakithi icorona is here to kill sihlaleni emakhaya sithobeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni sigezile izandla siphephe bakithi sizoba right ehe hhayi ngakuko kutheni okhulumayo umasuku umphol masuku etsholotsho le komsigana lapho engizalwa khona ngiyabonga
sanibonani basakazi abahle
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 esikhangele ezivela ngapha kwele Melika owayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama usephe usekelo lwakhe kwayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe kukhetho oluzenziwa ekupheleni komnyaka. U-Obama uthi uBiden nguye yedwa umuntu ongakhokhela ilizwe leMelika ngalesi sikhathi sendubo ezijiyeneyo. Kunjalo nje bakhona abathi umongameli Donald Trump uphathe udubo lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngobuciko okungenzela ukuthi okungabangela ukuthi akhethwe kukhetho olulandelayo. Lokhu kuvele kucwaningo olusanda kwenziwa olukhwezwe amanombolo kamongameli Trump amfanga njengomuntu okhokhela ilizwe ngobuqotho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo saqala ukumbuza ukuthi ubona njani u-Obama ngakwenzileyo okokusekela uBiden.
Ukusekelwa kuka-Joe Biden ngumongameli Obama yinto ebesivele siyilindile ngoba siyazi bake basebenzisana kakhulu ngesikhathi u-Obama engumongameli lapho umnumzana Biden ubengu-vice president wakhe. I think abaningi besikwazi vele ukuthi u-Obama uzosekela yena kodwa uye wa-explain u-Obama ukuthi no yena ubengafuni ukuthi aphazamise ama-primary ngoba inhloso yakhe ukuthi a-unite ama-democrats ukwenzela ukuthi bakwazi ukunqoba u-Trump. So ubengafuni ukuthi achoose omunye over abanye until such time njengoba sesibona bonke abanye labade bencintisana lo mnumzana uBiden sebedrope off and then sekukliye ukuthi manje uBiden sokumela unite ama-democrats wonke and so I think seku-appropriate-ke manje ukuthi umongameli Obama layo sengangena asho ukuthi hhayi nami ngiyagcizelela ekusekeleni uBiden. So I think into vele ama-democrats ade beyilindile is just nje ukuthi u-Obama obengafuni ukubonakala njengomuntu osayidelana lomunye phambi kwabanye ubefuna ukuthi ama-primary la adlule njengoba sekucaca manje ukuthi umnumzana uBiden nguye ozo-challenge u-Trump kusho ukuthi sekubalulekile ukuthi laye sengaphuma manje asho ukuthi hayi sisonke mfowethu.
Abanye bathi indlela umongameli Donald Trump aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus
lumuphe isindo esikhulu kakhulu sokuthi ngesikhathi sokuvota abanye bengamvotela ngenxa yokuthi usebenze gadalala. Ukubona njani lokho?
Well, mina ngaseqinisweni angivumelani labo abantu abathi uTrump usebenze gadalala ngale pandemic. I to the contrary, mina ngibona uTrump ehlulekile ukukhokhela ngesikhathi lesi lapho okufa khona abantu, ngoba from the beginning uTrump bephika ukuthi igciwane leli liyingozi elifananisa nje le flu njalo esithi vele kungaqala ukutshisa isama ingaqala ukungena ubusika mabungena, hayi leli gciwane vele lizoba into emandulo. Kodwa ubonakala ukuthi hayi cha, vela kwenzakalanga kanjalo. Khona manje sekushone abantu about 23,000 la eAmerica, abantu abayinfected sebeyi-over half a million. And angiboni mina ukuthi abantu bangabona ungathi uTrump usebenzile la. Unfortunately, mina ngibona i-opposite. Ngibona ukwehluleka komuntu engumongameli with wonke ama-resources alawo and yonke into alayo, but uhlulekile ukuthi akhokhele. Akafani singamcompare even lo governor weNew York uKhomo kuyabonakala kuyacaca ukuthi hayi indoda emadodeni ma kusiya ekukhokheleni, ngoba nguye okhokheleyo everyday uyabriefa isteti sakhe. In fact, ubriefa ilizwe lonke ngoba i-CNN iyambroadcaster everyday. So, mina ngibona nje ukwehluleka kuTrump and angibona abantu bengamvotela ngoba impilo zabantu ziqakathekile.
Hello-ke, ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Peter Tinet ethi Matswele isigcubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Sokulomunye osetholakale legcikwane le-coronavirus eHarare osokwenze baba lithumi lasithoba minwe mbili elizweni 18. uZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe. Isilinganiso sokugugudeka komnotho elizwe i-inflation sesiqanse sayafika ku-676%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.